Katete Zimbabwe sibona u-Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besebenzisa amandla awamapholisa, lamandla awamasotsha, lamandla emthethondaba kanye lemthetho engaqondanga kumbe lemthetho ephikisana le-constitution ukuthi bevale imilomo yabantu lezakhamizi ezikhuza kumbe ezikhomba kumbe ezitshengisa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukulungisa ilizwe, uyehluleka ukulungisa i-economy, uyehluleka ukuprovida ama-basics endaweni ezinjengezikolo, endaweni ezinjengezibhedlela. Sibona imithetho eyayihlupha ngesikhathi sikaMgabe ilokhu eyihlupha kathesi, imithetho efana le-criminal law code ethi yona ungakhuluma iqiniso kumbe ungasola umongameli ngendlela ayenza ngayo umsebenzi, ulecala lokululazisa ihhofisi kamongameli welizwe. Xa siwukhanyela lowo mthetho, kungumthetho ophikisana le-constitution ka-2013, ngoba i-constitution ka-2013 phela iyakhuluma ukuthi izizalwa zeZimbabwe zilakho okuthiwa yi-freedom of expression. I-freedom of expression kulilungelo umuntu lomuntu alalo ukuthi ekhulume lokho okusenhliziyweni yakhe, as long as leyo nto ayikhulumayo ingathethisi kumbe ingavali ukuthi omunye umuntu ekholise amalungelo akhe awu-constitution. Ngakho-ke sibona i-deterioration kumbe ukuphela kwe-environment lapho abantu beZimbabwe abangakholisa khona i-right yabo ye-freedom of expression.
Ngesikhathi sikaMgabe abantu abaningi babebotshwa mahlayana nje, kodwa uMnangagwa wathi engena embusweni wathi uzaguqula izinto. Yebo, kule nguquko yini?
Ngokuswelakala kwenhlanhla, uhulumende kaMnangagwa uqhubekela lapho uhulumende kaMgabe achiya khona. Abantu uyatsho ukuthi babebotshwa ngesikhathi sikaMgabe, abantu lokhe bebotshwa nakathesi. Inguquko uMnangagwa ayezama ukwenza ngani ulayo, sekukhanya nje ukuthi wayeqila umhlaba, wayeqila abantu, ngoba wayezenza yena ingathi uyalalela abantu. Kodwa ungakhangela okwenzakale ngo-January 2019 ukhangela okwenzakala kathesi, abantu kanye nango-August ngo-2019 njalo, abantu bafela, abantu batshaywa, abantu babotshwa, bebotshelwa ukuthi bathi bona bacela ilizwe lilungiswe, bebotshelwa bebulawelwa ukuthi bathi bacela i-economy yelizwe leZimbabwe ilungiswe. Kodwa ngendlela uMgabe ayethembele ngayo amapholisa ukuchithiza abantu labo abamsolayo, sibona uMnangagwa laye phezu kwamapholisa sengezelele imilitary kumbe sengezelele amasotsha.